kukanyali ya kuregela pambili kuma mines amanengi alapha eZimbabwe, especially ama Chinese companies lawo akanya ngani umthetho weZimbabwe kabafuna ukusebenzisa, bafuna ukusebenzisa umthetho wabo abawenzayo kule lizwe labo elise China, ngoba ngapha basibona ngani si ku cheap labor. Into enje into eyenza ukuthi thina sizobuhlungu sithola siqala ngesikhathi esiningi, into eyenza ukuthi izisebenzi zigcine zisiya ku HR namhlanje emahofisini eJongjani, indaba yokuthi ama HR abe lokho eqamba amanga enganike amalanga acacileyo ukuthi ama employees bazanikwa nini ama terminal benefits abo. Into ekhona ngeyokuthi umthetho ku SI 152 of 1990 uqiniwe ukuthi ukhuluma ngendaba zema terminal benefits upon termination of contract. So bona kabalandela umthetho lo kade abantu beqala from last year, abanye abahambe kumakhisimusi benganikwa ngama terminal benefits. Sikhuluma manje kabakanikwa, yiko sesilithumela ipaper elithiwa kubazanikezwa mhla ka 31 January.
Kuyini elibona kumele kwenziwe ukuze kuvikelwe izisebenzi zohlangothi lozokwenziwa? Sikhangela kakhulu ukuthi kule ndaba eziningi eziphumayo ezokungaphathwa kuhle kanye lokungaphiwa izimali ngemfanelo.
Kuyabe kufanele ukuthi ku-Minister of Labour kube lomunye obhoda ilizwe lonke ehamba efundisa abantu laba umthetho weZimbabwe, i-Labour Act lama-Statutory Instruments, ngoba abantu laba manxa ungaba-explainela bayenza ngani vele into eyikhulumayo kayiyenzi, kayikho, kayi-exist. But nasesibabonisa ukuthi no, ngumthetho kahulumende nxa ukuthi umuntu angasebenza emsebenzini kufuze ephiwe imali zakhe, nani ukuthi beyenze into abayenzileyo lamhlanje sebethatha omunye wezisebenzi sebemhambise emapholiseni. Ukudimanda isalary yakho, umholo wakho, is not a criminal matter, it's a labor matter and it's a fundamental right ukuthi umuntu ephiwe izimali zakhe. So ngokwenza abakwenzayo sokungani umuntu sephiwa icala lokubuza izimali zakhe, khona kubhaliwe emthethweni ukuthi manqali ngasamfuni emsebenzini limninge umholo wakhe, ihambe kuhle kungela kuqabana.